Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 6 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho eziphathamandla zamankampani atshiyeneyo ezine kulandela ukuvezwa kwazo umsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Ibandla le-CCC koBulawayo lilandula imbiko ethi abakhokheli balo bafuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela ezigabeni zeMandebeleni.
Ngiyasakubona khonoko kusenzakala ukuzama ukuphazamisa abantu nemihlobo. Sakunandelela sokucubungula sabona into elethwa yizanu PF ukuthi abantu bengabambani.
Sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima emkhankasweni nxa kuqathaniswa leminyaka yonke ngalesi sikhathi.
Kuzaba lengozi ukuthi nxa sizabona udlamo lesabekayo, impahla zabantu zibulawa, abantu betshaywa ingxenye, futhi abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khonokho, ngoba lapho kulo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani.
Ibandla lezaphu izolo belikhumbula owayengumholi wevuyo lezibra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku, owabotshwa lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine.
Thina njengezaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uVumindaba uMafela okwamasuku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho eziphathamandla zamankampani amane kulandela ukuvezwa kwazo umsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Iphephandaba leHerald lithi abomnumzana Cleopas Chilolo, David Chirozwi, Mehluli Dube loFrederick Kunaka bavinjelwe inotho yabo libhanga lisacubungula lolu daba. Abantu laba baphuma emfanekisweni weAl Jazeera bexoxa ngokuthi basusa njani imali legolide elizweni, bengazi ukuthi baxoxa lentatheli zindaba, bona becabangela ukuthi ngosomabhizimusi abafuna imali le legolide.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu.
Ibandla le-CCC koBulawayo liyalandula imbiko ethi inkokheli yalo ifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela kumbe abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abavela kulezo zigaba. Kodwa isikhulumeli saleli bandla koBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ongomunye oyibikwa ekucele labakhuthaza lokhu uyakulandula esithi abanye abalamabizo esishona bakhulela kumbe bazalelwa koBulawayo. Ibandla leli liphakathi kokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olokudinga amalunga edale lePhalamende leSenate kanye lawamakhansili. Kusetshenziswa uhlelo olutsha lokuthi izakhamizi yizo ezizikhethelayo abazancintisa kulokuthi kuqutshwe ama-primary elections njengenjayelo. Asizweni ingxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Chirotsa, yena oqala ngokuchasisa ngokhetho lwayizolo.
Inomination eyenziwa yi-Citizens Coalition for Change ilandelwa yi-validation process lapho okuba le-committee iqembu elikhangela abantu abayabe bekhethiwe, khangela ukuthi abantu bangkhona balakho ukumela ibandla, ukumela abantu eqinisweni yini, njalo lokungena kumphakathi bekhuluma lomphakathi ngendaba zabantu ababekhethiwe. lokhu sibona kungcono kakhulu ngoba esikhathini esiningi iprimary idinga umuntu oyisinothi, umuntu othi engathenga ukudla abele thanka lengwebu athi bantu thathani ingwebu, zananzela ukuthi izidakwa zonke zivotela nalwana umuntu. And kwesinye isikhathi nxa engumuntu ojimbe imali yamadayimani umbene nale egold esithengiswa esibone kugold mafia, kuyabe kulula ukuthi umuntu lo agole abantu abaningi abenza bakhe abantu laba bemvotele kodwa yena eyisigadi. Kukanti-ke i-nomination process le-validation process esizeni Coalition for Change iyahle itsho i-process, itsho ukuthi hhayi umuntu lo phela kulamacala awe-gugrawund, umuntu lo nguye owayephethe i-ministry eye-state security sikhathi abantu besindebeleni bebulawa. Angithi
abanye abakhulumele Studio 7 bathi abasuthiseki ngohlelo lolo ngoba bekule ngxabangxoza, njalo kuleminye imbiko ethiwe ibandla le-CCC lifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Ungatheni ngalokho?
Sibe lo mgwazo okade ukhokhelwa ngumama uTsebiso, azange sizwe kukhulunywa indaba zomhlobo sikhathi usenziwa umgwazo. Uzezabona laba ababhale ecabangela ukuthi ngabe-CIO besithi uSteven Chiroza labanye bakhe ngamachona avele Harare. USteven Chiroza uzalele eMidlands. USteven Chiroza lo ukhulele koBulawayo, wafunda ubabhemi lo amkela, uThemba lo amkela, lo umhlophogazi kugrade 1 efundiswa nguMrs Ndlovu. Wakhula koBulawayo yena lo uSteven, yena engumntakamasengwayo uMasithole. Sithi abantu abanjengabo Steven balelungelo elokuthi bancintise koBulawayo. Sike sakubona khonokho kusenzakale ukuzama ukuphazamisa abantu ngemihlobo, sakunanzelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yiZANU PF ukuthi abantu bengabambani. Esikhuthaza ukuthi kungabi lokubandlululana kwemihlobo ngoba ubandlululo alukho emthethweni, njalo ngeke sanqoba iZANU PF nxa sidle nketabechabe. Namhlanje nxa singatshelwa ukuthi uThinotimba useyicandidate ungene emakhokhoma, hhayi lokho singamlwisa siluli yena lo uThinotimba. Kodwa umuntu okhulele lapha koBulawayo, ofunde lapha koBulawayo, olendlu lapho koBulawayo, osebenza lapha koBulawayo, olezihlobo lapha koBulawayo, olempilo yakhe yonke lapha koBulawayo, ngeke sambandulula lowo muntu sithi lichona ngoba umthetho awuvumi.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli sebandla lesi koBulawayo, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona njalo abasola uluhlu lwabazamela ibandla leZANU PF esigabeni sakoBulawayo besithi amagama akhona akhomba ukuba iningi labo ngabavela kwezinye izigaba ezingayisizo zeMandebeleni. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine ukuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima nxa kuqhathaniswa leminyaka yonke kusiba lokhetho ngalesi sikhathi. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sikuxokozela kuluthuli abamabandla bematasa indawana zonke zelizwe. Kodwa lumnyaka amabandla angikhona edinga abazawamela kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani amalungiselelo okhetho lwalumnyaka.
Mase sinanzelela esingathi thina ngamalungiselelo alolu khetho, okokuqala esikunanzelelayo siyabona kube lokuqinqaqinqa kwezigaba lokuthi ayi-delimitation. Kulabantu abakhanya bengakwazi lokuthi khathi esivele baminga, so khonoko kodwa nxa sikhanyela ukulungisela kokhetho kulu hlupho. Yebo kambe siyeza bekhuluma bezekhe bathi abantu yikho bezaphuma bebatshengisa kuhle, kodwa sesithi thina kwezindawo sokuphuziwe kakhulu nxa ungakhanyela izindawo ezemakhaya sibona ngathi kuzahlupha ngoba kuba lo mango omude abantu okufanele bawuhambe. Bese sinanzelela ukuthi indaba zokulungisisa ama esingathi na ama reforms electoral act kunengo kwakhulunywayo phose kudlula ukhetho olwedlula ka 2018 ngofika lamhlanje akulanda esiyenziwe khonapho so khona ukuthi kube leso simo kulohlupho futhi ngendlela kuyasitshengisa ukuthi ukhetho lolu luzohamba ngendlela ezingaphosa zihlukulumeze abanye abantu siqhubeke futhi bese sikhangela lemimthetho ephamba endozokhetho umthetho nalowo ukuthi nxa abezombangazi amabandla atshiyeneyo beza kwenza imhlangano kumbe beza kwenza amarali sokufanele ukuthi bayebike emapholiseni amapholisa abavumele khona okokodwa vele sokuluhlupho ngoba sokukhipha amalungelo abantu lokukhuleka kwabantu ukuthi bafinyelele abantu bebagqugquzele ukuthi balandele iphathi yabo ngezinye indlela abapandla la aphikisayo yale problem kuleyo wing ngoba abeyi-ZANU-PF sibone siba le mhlangano igaga lonke asikaze sizwe kuthiwa ibandla le-ZANU-PF kulo mhlangano wabomisiweyo kodwa sesizwe kaningi ngumiswa le imhlangano amabandla ebandla eliphikisayo khona okuyi-problem qhubeke futhi bese sikhala lo dlame esilunanzeleleyo ngesikhathi kusiba lama-by-election la adlulileyo khona okuyasitshengisa ukuthi lapho esiyakhona kunzima ungabona kusiba lo dlame lunjeyana kubulawa imota zabantu kulinyazwa abantu abebandla eliphikisayo le-CCC betshaywa ngabantu bebandla elibusayo le-ZANU-PF kuyasitshengisa ukuthi uhlupho silalo ukuthi i-harmonize election le awusoze sibile ukungena ukuchelezile into ezahamba kuhle kuzaba le ngozi ukuthi enxa sabona udlame olesabekayo impahla zabantu zibulawa abantu betshaywa ingxefu labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khonokho ngoba lapho kulo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani
ngokubona kwakho amabandla aphikisayo abemele angene na kukhetho lolu njengoba sisizwa kuthiwa akulungiswanga lokho okuthiwa ngama-electoral reform
akula nto esingenziwa abantu bakhathele badiniwe i-election abantu sebeyikhangele ukuthi akuye kwi-election abantu bazame ukuthi baguqule ezombusazwe lapha ezimbabwe ke ukuthi leli bandla elibusileyo waliminyaka yonke phose ngo-42 kusiya ku-43 ele-ZANU-PF laloku elimeceleni kungene abanye abangaphatha ilizwe leli ngendlela etshiyeneyo engcono ngokunjalo abantu i-election bayifuna sokusiba yingozi-ke ukuthi nxa abantu bedinga ukuthi kuyo ekhethweni kube lo muntu ongabe abathungameli balawo maqembu ama-political parties aphikisayo bengathi abasangene ekhethweni engxenye sokungaba lokungazwisisani lalaba bantu ababasekelayo so ngokunjalo sokufanele kube le ndlela eyokuthi amabandla la aphikisayo wonke aphume le ndlela ukuthi abahambe ekhethweni kodwa kuqathekile nxa sebehambe baye ekhethweni babe leshiyo ukuthi nxa abantu sebethe batshaya amavoti abo bafake emabhokisini laphana babe le ndlela mhlawumbe yokubana beluse lawo mavoti babe leqiniso lokuthi akula muntu oganga ngawo babe leqiniso lokuthi ibandla elibusayo le-ZANU-PF alingenangeneli khonaphana emabhokisini alowo khetho babe lekisa ukuthi kuyabalwa ukuze kuphuthe impumelelo eza kuphuma nxa ikhomba ukuthi kule opposition ethile isiphumelele babe leqiniso futhi ukuthi khonoko kuyenzakala ukuthi amandla anikwa be-opposition kodwa ukuthi ungene ekhethweni abantu bafuna ukungena ekhethweni kufanele kungene kodwa sofanele kube lokuhlakanipha lobuciko obuphakameyo ukuthi badefenda njani ivoti yabo
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Ibandla lezaphu izolo belikhumbula owaye ngumholi wevuyo lezipra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku wabotshwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine lanxa wayesekhululwe ngumthethwandaba. UGainer Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina njengezaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni. ULookout ukhalisa abantu uvuma indaba uMafela okwamasuku. Kwaze kwafika isikhathi lapho uGeneral Peter Walls waphuma mgceke wathi yena engathola ibutho leZipra lelakhe uzathatha iAfrica from Cape to Cairo. Lokho kuyikuncoma ubukhali obebutho leZipra. So sikhumbula indoda sibili eyazimisela ukukhulula ilizwe.
Ekutshoneni kukaMasuku wayele minyaka engamashumi amane lasithupha ngo-1986. Kwahamba njani okwaze kwabangela ukufa kwakhe esasemutsha?
Sibuhlungu ngoba uLookout ufe esezandleni zalabo alwa labo ukuthi akhulule ilizwe. ULookout ufe engumuntu obebotshelwe icala angalenzanga lamankantolo i-court yamkhulula bamthatha bamphosejele waze wafa ebotshwe ngamanketa abambophayo abambulalayo yibo laba base ababusayo khathesi. Siyakubona ke simkhumbulula uKhawuti ukuthi akuphelelanga kuye, ingakho ke namhlanje uJob Sikhali usejele, ingakho ke namhlanje namuhla ngikhuluma kunje kungolwesithathu uAndrew Ndlovu omunye obe ngumsekeli kaLookout empini onguye usecretary we-National Security yezapho khathesi bamthethe izolo ebusuku ekobulawayo bayamfaka ejele usendleleni khathesi ngikhuluma nje eCRR labanye be-MRP labasejele. Kuyatshengisela ke khona ukuthi laba bathakathi ababulaliswa uLookout basabhizi ngakho bayakwenza namhlanje. Simkhumbula nje sinanza njalo ukuthi akukho sokutshintshile. Bonke laba bade besebenza loRobert Mugabe besona elizweni basaqhubeka ngakho.
Alo ke ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uza kuba ekobulawayo emcimbini wabesifazane abenza ezamabhizimusi on Concord Young Women in Business Global abaza kuba begcotshwa ngokuqeda izifundo zabo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili uEdward David Madowaya lo Charlotte Darisai Munetsi babuthiwe eHarare izolo ngemva kokuntshontsha imali engamadola emelika adlula inkulungwane ezilikhulu US$160,000 abayithola becwayisisa udaba lokuntshontshwa kwemali leyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli.
Salubonani basakazi bakaStudio 7 nalinjani lonke. Hayi lokhuluma nguNcube esigabeni selibhali. Badala bami bahlali beZimbabwe lonke jikelele, iZimbabwe yonke jikelele abahlali bakhona. Ya ngingake ngicebise kancane, uyazi ukuthi okuyidonki kungasutha nawukuya kunqanda kuyagijema lapho kuze ukuthi bhu 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 phakamisimsila kubaleka okuyidonki ngasokusa. Into eyenziwe yizanu yinto enjengayengake ngiyitshoyo, izanu isisuthi umnotho wonke olapho eZimbabwe, isilitshengisela abahlali bezimbabwe ukuthi lizithutha iyajabula idlile isisuthi. Wonke umuntu wezimbabwe ekade engabonele kusithi zanu PF ubaba uMnangagwa uDED lirojwa liphiwa i-50 kg yomumbu kuthiwa liyithelele liyi-3 kumbe liyi-4 liyicuphe liyicuphe bona besiligolide. So imali yezimbabwe imali yenu kakhulu. Abantu engibatshelayo angikhethi loba liyoveti angikhethi loba ngugogo kumbe ngukhulu, yibo abantu abalwa impi ngesikhathi samabhunzi thatha leli lizwe. Ake lingitshele ukuthi ususela ngo-8 lihole si-2 kg yethukela i-2 liters yamafutha i-50 kg kalihlephunelana lingogogo elizweni leni elalililayo bona besenza. So yinto ekabalandela khonale kubo-Mozambique lize bahlalise ezihlalweni ukuthi bezekudli inotho yelizwe elalililayo lina liphiwa umumbu njengenkukhu. Kusukela namhlanje izanu kusukela ngo-8 yayilehlukanisile bahlali bezimbabwe ukuthi lingafilazwanana lingazelazwanana, kodwa namhlanje ilitshengisile ukuthi buyelelana nini libambane lidilizele into eyenzakalayo yalitshengisela. Ngiyathaba kakhulu okwenze izanu ivusana amakhanda abantu bezimbabwe lilele kakhulu. Kusukela namhlanje nje indoda kayikhweza amasoks ibuphi isicathulo ibone ukuthi yenzani ngento leyenzekeleyo ngakulokhu kholisa kuholelwa i-50 kg yemumbu uzakubika ngokuthi phambili ngezana.
Studio 7 ninja siyaphila. Ukhona umama nokukhuluma lapho ukhuluma ngathi ukhuluma isindebele kodwa isindebele sengasengazwakali kahle. Khuluma isishona ngathi ngumshona manje. Lo mama lo ukhuluma iqiniso lo. Uze washo wathi yena uyamangala. Amandebele siyakhala sithi ye mina ngakwabulala abantu, abantu bagcwele ebhalago, abantu bagcwele ebhalago. Kodwa ke amandebele akho naphinde abe yiwo futhi lokho igijima emva komnangako. Sithi amashona afaka afaka umnangako, amashona afaka umnangako, he amashona afaka umnangako. Akula ethi akula amashona afaka umnangako, amashona nawakasa amfuni umnangako akasa ayifuni zani PF ayinafu. Ama imnangako landelwa yithi abantu bemale sindebele. Mina ngimbona iqinisile kahle lo mama lo. Kuna lapho ukhulunywa khona ngokhetho lozani PF YouTube lapho. Kuna bomama abaphuma bekhala bethi bona ba radio amabizo abo nabantu labo abantu bezana abaphuma bekhala bengamandebele bethi ba radio amabizo abo. Awasaveli ku ekhethweni. Awasaveli emaphepheni. Barojwa kanjalo ngenxa yani. Angithi barojwa kanjalo ngenxa yokuthi bona bavele bona basibalandele zani PF bengabe ngabantu besindebele njalo futhi okwesibili. Kuvele khona lokho ku wrong. Sikuyabona ukuthi abantu besindebele nebasaseba ningi abalandeli zani PF. Kodwa masijika lapho sibalo kusukela emashona sithi emashona hey wafake zani PF zani PF zani PF zasithanda. Akula zamashona afake zani PF la. Abantu besindebele mabeke beke nje ukuthi beloko bebekhuma manga. Abantu besindebele the most yabo ibabalandeli zani PF the most yabo. Ngenxa yani ngenxa yokuthi bafuna ukudla. Abalandeli ngokuthi bona bafuna ukukhusa oro ini. Balandela ukuthi bafuna ukuyodla lapho beye park ithola izikhundla beyodla. Ngoba mayifika lafana izani PF izothiyona. Hayi ningamandebele siyamdlina ubona ukuthi asini abhizi sithini sininike izikhundla. Sebejika lapho sina sibuyele emuva manje as izani PF asakwa ukukhipha ngenxa yani. Ngenxa yokuthi bona bayini lapho efuna ukuyodla. Abantu mabeke beshele nezani PF. Silwela ibandla lesiphuphekela lifana after that sizoyazi kahle ukuthi mali ingenile bazodla soku right. Hayi umanje akusesikhathi sokukhalela ukudla Studio 7 isikhathi sokuthi sivusile izwi leyo. Ngiyabonga
ngibingelele ku Studio 7 ngabe njalo kuphila abasakazi kanye labalaleli ngezindawo ngezindawo lapha abakhona. Ye thina esintwini sakithi sithi sobohla manyosi. Lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezani PF ukuthi nanzo ke Gawule Joseph Chuma lapha elikhona nabo mama lo bekhuluma kuthange lana ethi beki bridge beki migwaqo. Kodwa ngithi masilalele inews lana bayakhala ngomgwaqo wasefolos kwehlukene uzwalinganisa wathi ngawuse Harare ngathi uya kwelinye ilizwe mawusiye follows uya kwelinye njalo. So bantu bezani PF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezu kwaloko okuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lile lisemba phansi lithi konke kuright. So lithini ke manje mase kuvela le documentary ye Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze and baphuma ka ngekhona ezandleni zezani PF lithini ngakho lisalala pho lapha elikhona bantu abadala kumba kusalaleki zeliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleke emgodleni sokuphumile nanko ke. So ebantwini bakithi thina esiphansi ku ground force bantu bakithi nazi zezani PF sokudlungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izani PF senza kanje. Asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izani PF akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele sisize ngakhona iyakuthatha yakuchapaza iyadlela umnotho waseZimbabwe. Hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi. Sekelane lezano PF. Ngiyabonga.
Yebo 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 Studio 7. Studio 7 ninjani team yonke ninjani njani tungamini ninjani nonke nje uyazini nonke team yonke bantu hayi siyasibonge nje masiyizwi ivalwa indayiso esiphethekelwa ku Studio 7. Ngicabanga nje ukuthi into engiphosele la magama ebantwini bakithi ukuthi hayi indaba lizahlupha impela izahlupha kahle sikhangelani ndibone ukuthi kwenzakalani laba bantu bona laba bantu ndela liyakubona nje ukuthi kuyiwa ngaphi laba bantu isigebenga lezo senziwani phakathi kwalezi nezikhambo sekhona kabantu abafuna ukubafaka ebusuku laba bantu siyasibangalezi nabasibone nje esifana nathi nalizo sasazi kodwa ngabantu bake bavula amehlo babonje ndela ngoba leli lizwe lathi liyakhona siyasesakwazi khangela izimali ezitshontshwayo khangela izimali ezitshontshwayo besisabeka phela lokho sisabeka lokho hayi siyabonga.
Studio 7 ndivuka njani khuluma lolimkani osesiganda cela ngifunde irecord yami leyi kati abantu bakithi ezimbabwe banjani anto lonke bevotele izanu since izanu le 40 years ibusa ikazi yatshintsha lutho but yathola umuntu esiyavotela izanu ngabantu abanjani kahle kahle bona abavotela izanu kahle kahle abantu siyahlupheka ngenxa yezanu but yathola umuntu lonke egiya ngezanu zanu zanu yini izanu
lithona njani ngane Ntunga hayi tena siyachona inhlelo zenu lezi elizenzayo lezi ngathi ngemva kwenews eziphezulu zamani ukuthi likhulume isindebele lesishona kucace kuzwakale ngithatha isikhathi so that ukuthi inhlelo zenu okuningi kwakhona liyakalikhuluma isikhiwa kuphela isindebele lesishona ngiphonga ukuthi nje cwayibe yijalo litshela thina kumbe litshela labo abaphetheya liyenzela bani inhlelo zenu liyenzela thina kumbe liyenzela abaphetheya xa lisenzela thina yenza nini kube ngapha langapha kufanayo isikhathi inkulumo yendle yakhona le ikhulumayo enxa likhuluma isikhiwa esiso esisiqakathekisa ukudlula
Studio 7 Chris Gande hayi ngiyakubingelela hayi thina ngapha hayi kuright mina ngisebhinga South constituency ePashu ward hayi ngithanda ukubonga ama-citizens ePashu ward ngokubambana ibandla le-3C ngokukhetha inkokheli esizifunayo bambene kungela kulwisana hayi twalumbalobo CCC hayi batondeza kuti ndipati ijeseni ipati mpati tikulumbalobo kambotabe musindo bantu bakheta bantu mbali kuyanda katoke problemu yachitikana hayi twalumba password number 1 excellent akansela wangu wawe na ngonda lewi anda ku password excellent ndalumba password
au sanibonani ku Studio 7 esh alike libalela le audio alike libale nale audio siyezwa kukhulunywa umahera ukuthi kuthobhekane lecala lokukhuluma okungayisiqiniso but thina sisuka sizibuza ukuthi kanti abantu abahlala beyenza into engayisiyo ngamba ama opposition party okanjani asikaze sizwe phela ukuthi umuntu ezan PF wothiwe obhadaliswe kodwa bona bahlala bengabo good boy lo good girl asazi sicela like lisibuzele kwabezan PF sesidideni
hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kwezemelika owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence usethiwe kuzamele ayethula ubufakazi emthethwandaba kudaba olwetheswa owayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump yena ozinikele emapholiseni edolobho leNew York izolo. UTrump okhululwe ngemva kokubuzwa ukuthi uyalivuma na icala yena walandula uqhubeke lokhu ethuka umantshi othonisa udaba lwakhe umnumzana Juan Merchan. UTrump uthi uMerchan ungenisa izombusazwe kucala lakhe. Okucubungula lolu daba ke sizwe ingxoxo esiqhube lomnumzana Mkhululinda Bambi.
Lapha kukhanya ipolitiki it's very difficult to extricate politics from izinto lezi ngenxa yokuthi icala leli lona igenesis yalo kuqala kwalo laqalisa ngenxa yepolitics waba lecala ngendlela ayevala ngayo udaba ayelweni evalela ipolitics ukuthi aze awuyi so and abantu who brought this to attention ngabantu ababefuna ukuthi yena angasurvive politically ukuba khona lecala nakhanya kwasuka kwabalika ngoba kunje ugqwetha wakhe uTrump bevela khona eje so kunzima ukuthi city politics ikaziyo kodwa ukuthi city directly ubotshelwe ipolitics lapho kungaba nima otherwise ngabe uTed Cruz abantu vele asabehlala vele besejeli labane labo uMarjorie Taylor Greene so angiboni mina ukuthi lento eyiproper
manje khona okokwenzakele leyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo
Netanyahu nampana babotshwa uPrime Minister weIsrael ulamacala kunje nje kathesu zama ukuthi antshintshe umthetho kodwa ngumuntu laye oweseke wacaliswa watholakala eguilty lokho kuma-appeal yikho esefuna ukutshintsha iSupreme Court ngoba bathi la yangene phakathi not only that yakhumbula upresident wabo futhi omunye owe-Israel wabotshwa waphuma ejele ephuma khona so lokhu ukuthi umkhokheli welizwe uma ephambanisile ephule umthetho ngoba no one is above the law and lay demonstration of that lokhu akuqali ukuthi umuntu uzuma nangeyani laye bam wathwala nzima. So lokhu kutshengisela ukuthi kwezinye indawo imithetho iyasebenza ukuthi thina kithi abakithi bebelenhloni njengobana bala ngabogold mafia laba okulabo okathintwa abantu bela abangathintwayo abadlela sandan inotho yelizwe. Kuyatshengisela ukuba amanye amazwe asebenza thina lathi njengabantu sibonke sibe lenhloni and ama-leaders ethu lawo abe held to account.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazo esixoxela ekhona pha kwele Melika. Singagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba. Isikhathi kodwa asoze senelise ukuthi siliphe inhloko zendaba ukuthi ukubana sesehlukana. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe kweza kusihlwa 7:30 lamhlanje.